Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 21 Bimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinquse lati sibe khona. Ngayikonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Bakunase bekupublisha. Enyuzini kuzezo kuthiwa bese ebelanda abantu bakobulawayo kalandanga thini kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhlanje kobulawayo kodwa waqotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho uCyclone Idai, umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhla kobulawayo kodwa waqotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumeni awumelanga angenele ekusebenzeni kwama CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumeni ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumeni ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumeni lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kabuye sikwazi asinquse lati sibe khona. Ngayikonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Bakunase bekupublisha enyuzini kuzezo kuthiwa bese ebelanda abantu bakobulawayo kalandanga thini kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxa kuyikuthi uzo-addressa i-issue yekugrawundi kabize thina abantu abalahlekelwa yizihlobo abantu abafelwayo azosi-addressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu bekugrawundi. Nxa kuyikuthi umkhuluma ngegugrawundi kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumelanga wenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamchina ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani osicatshelayo thina besifuna ukumbuza ukuthi kanti igugurawundi yena wayenza njani and nxa ifuna simxolele ngabe uye esilandi straight hayi ukuthi abuye fike invite abangani bakhe thina bese sitshele space ebese expect ukuthi ebese sithi ubuthiwa waxolelwa uyabe exolelwe ngubani engalandanga abantu and thina nalapha sesisizwa sezisizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona.
Osakhula umlayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Thina silesimanga kakhulu ngokuthi uPresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakutshelwanga singakwazi. Okusingalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo, abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basevive labesibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona wakhe lapha besifisa ukuthi ngadlayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze okunganani, bahlange bahlangana leziphi izinhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi kwinobusikhathazo.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology i-SAIT oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle we-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside wobulawayo esesiwe uhlangothi olwe law and order kodwa ungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala wazakale ngumuntu wonke ungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngimu-Anastasia Ndlovu.
Akunjalo nje uhulumende uthi indizamchina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beskyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamchina yenkampani yeMars ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona, njalo kule mota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulumsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalomonakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBase, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezijiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamchina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councillor weSivarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Thina saba le meeting eyabizwa ngumeya uyebetgomba. Sahlala phansi njengamachairperson amakomiti onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders silathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathes ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe etimani mani kwenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njenge-line yeparty siyaba director sile-party office ebamba khonoko abafuna ukubuya njenge-individual siyabaletha lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi ngendlela engiyitshoyo kuma-group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhansela wedivariseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku-group yethu esilayo. Sinothiwa ngumatibiri oku-ofisi yethu eMorgan Tsvangirai House. Kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla. Oyaye efuna ukuthi afake layo uncedo. Silama mayors from just like Mutare, la Masvingo, lekwezinye indawo. Through our councillors, noma through anyone of the party, executive, our hierarchy.
Alo ke ngukansela wedzivarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokho sikudaba lunye omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantu babo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka esanyathi kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuswelakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eThumanimana, umuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhile. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho ma bemdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2 selusizeke kakhulu ngendaba eyenzakeleyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebejonile labo sebeyizidumbu.
Yebo, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe esebengcwatshiwe abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethi bebangakangcwatshwa. Indawo lapha abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngale. Kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapha abagcine sebethola ke abantwana adi bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe. Kodwa-ke hhayi babathole ngelikhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ube dabuka ngapi ngokuzalwa njalo khonale eManikaland ube khokhela iphi inkonzo?
Ube ngena ibandla le Sabatha iSDA iReformed Church labana abama Sabatha angadli inyanga iyo ibandla lakhe lingenayo yena ekhaya kusesanyathi unkosikazi wakhe ngowetholotho edlanini uphuma eKhangqana
igama likamalume njengomuntu obe ongumuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona
Nicholas Mure
Alo ke ngunkosikazi Solinda Athalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe isihlobo esihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokho sekudabalunye izizalane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlando womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe lizulu lesikhukhula sika cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando nangozwelo olabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqe ukubuthanisa uncedo lwempahla ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebuthanisa uncedo lo lwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana namarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetsha imanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center lasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo isakhamuzi seHarare omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa lokulayitsha ezimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Sesithumezele izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla amathindi lamasepa kodwa khanye ngani uhlupho olukhona ngole-transport ukuze luyefika khona ngale. Kuningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abanengi bathi isenzo sombusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazwe bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayiphi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engikhoyo lapha elizweni, inkokheli yiyo exeganisa abantu, inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siyakutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta laye oyizakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzeleleyo ukuthi kungela politics izinto ziyahamba sibili abantu abasihluphayo kubona labo ama-politicians. Udubo lolu lwathi lusiba khona ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo.
Umnumzana Blessings Thole sinjalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane isihlobo sakho. Ngakho ke abantu abaningi baqhuqeni endaweni ezijeneyo sibili baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbi sifiso sethu bekuyikuthi ngabe kuthiwa la uhulumeni wagijima esiphangiphangi ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamachumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengakazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu duwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Akuhlelo lwe live talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo Women's Roundtable. Lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe ingozi yezulu lesikhukhula cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho cyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani waya phetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele ingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule oyibandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale usho masinya uphangile ukuthi akhangile uduko lolwehlile abantu eChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimvula ezilahlekelweyo. Bese sithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha ngiyananzelela ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umongameli athi kumele agijima ayefika khona ngale la yahlanganise lo hulumende ewakhe encedise abayihlelwe ingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sembona ezombangazo ziyangenangena abantu bethi hey umongameli kuyangaphi, hey kunjenjani, izinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi kuyukuthi abantu bayasola nje yonke into besisolile. Kanti ingani kubo amazweni yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane labo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngase sithe sayehla kathi isiyabe singaphendli kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngikhalela izimuli ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala. Yebo kuyenzakala, kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto zi-disaster management sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ine-problem. Umkomo okhokhela i-CV protection unit uyikuthe kufika i-cyclone ube ngena budget, i-CPU ibingena sent eyokuthi incedise abantu. Iziki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evacuate. E-America kungathiwa i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle lokho okuthiwa ngesilungu i-response?
Ngithanda ukuthi ngithi asikhangeleni-ke ngale ndlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe wakhe ese nemba wokuzobuyela umonakalo kodwa ke abantu phela iblame singeke sise kukhulumende kumbe sise kakhulu nenkani ukuthi ngithi abantu ugathalo lwana lwe-protection olumeleli lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele ngiyavuma khonoko ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayinweyo makungabi ne-blame kakhulu ekakuhulumende hulumende athin thina kube yizigaba ukuthi iprovinsi enje u-provincial administrator esebuthongweni le team zakasebenza labo labobani bani labobani bani awunqabehle let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo kungabi nguhulumende sonke isikhathi uhulumende kunje uhulumende kunje kodwa khonoko okunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa izehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini okunye abazenzele ngalindlela njengoba ngisitho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu ntabo America anothe kakhulu ale nto yonke kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala enye into futhi kade inanzelela mina nami nginje kade ngingathembeli ukuthi engeke kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu
nantu daba mfundisi Sibanda
bamugawule ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we local government arizayine umsebenzi ngoba abantu labo okhuluma ngabo opa labo lophoyisa administrator abalali abahambe balali kuthongweni ima department sisayilihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu basigcina si-up-to-date cyclone nurse kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ed mina uminister we-local government lawo-provincial administrator bakhe labo-da kumele ba-resigne umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu bafo okwesibili ngicela ukuthi into kule babugawule i-disaster iyenzakala emazweni kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster kumele i-strengthen into ethiwa i-community capacity ngoba i-disaster ingehlela endaweni kwe-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo same disaster ungayithatha ihambise e-America kathi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho kanti kuphini ukuthi njengohulumende sike si-investe ku-rural amenities kuye kube ne-housing plan standard housing plans and settlements a-organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Angliston Sibanda. Ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uthele kancane wemzulu ehenkipi papalanga mawuthele kancane wemzulu ehenkipi papalanga mawuthele kancane wemzulu ehenkipi papalanga mawuthele kancane wemzulu ehenkipi papalanga bemalu and jwala bemalume hey no and jwala bemalume hey no and jwala bemalume hey no and jwala
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Sibe lengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lesi cyclone Idai. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendichiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.